Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Sisithi lilanga le-Valentine's Day lamhlanje ilanga lothando. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi amalunga alo achaye alimaza abalandeli bebandla le-ZANU-PF egogwe nembudziya ngesonto.
Sithola ukubana ke kube lokuhluphana phakathi kwabo le ndaba zabo zokuhluphana mayelana lama-demitation le ndaba zama-constituents. Kulusizi ukubana ke bathi thina singabe si-involve.
Abalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze amabandla ezombusazwe ukuthi alondoloze ukuthula phambilini kokhetho lwalonyaka kulandela izehlakalo zodlakela eziqhamuke elizweni kundawana ezijiyeneyo.
Kodwa ke ngibonayo ukuthi sikhuluma labo sopolitiki abala abangalaleliyo abangathembakaliyo abanye bakhona bazenza abafundisi babe bekhuluma amavesi kodwa beqeda lapho bathumele abalandeli babo ukuthi bayetshaya abantu.
Lamuhla kuhlelo lwethu lwendaba zokhetho sixoxa lomela isigaba sevungu enkabazwe umnumzana Omegas Banda yena othi kuthuli kulesi sigaba phambilini kokhetho.
Thina njengebandla le-CCC lapha eMadebeni South lokudana kakhulu ngesenzo samapholisa mhlawumbe ngithi ngesenzo seZANU-PF ngoba lokhu kusegcekeni kuba akusiyo mapholisa akwenzayo kodwa isitha sethu esesabayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lilandule imbiko ethi amalunga alo achaye alimaza abalandeli bebandla le-ZANU-PF egogwe nembudziya ngesonto. Umsakazo we-ZBC ubika ukuba kulabantu abambalwa abalimele kakhulu ngemva kokuhlaselwa ngamalunga ebandla le-CCC. Enkundleni zokuxhumana zomsakazo lo, kulemfanekiso yabantu ababili ababonakala njengani balimele, omunye wesifazane ulalisiwe esibhedlela ebanditshwe ikhanda elikhanya like lavuza igazi. Amapholisa athi asacubungula loludlakela njalo kubotshwe umuntu oyedwa. Isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Jaramba eloba enkundleni ye-Twitter uthe abenze lesi sihluku bazawukhomba olotshwala. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo Sisiziba utshele Studio 7 ukuthi amalunga e-ZANU-PF abelwisana wodwa kubangwa izikhundla.
Ngiyabonga kakhulu yethu nabeslo mhlangano wethu ke egogo emhlangano tukhambe kuhle gogo nembudziya izanu pepe ifuna ukudisrupt meeting njengenhlala yenza kodwa ke sithola ukubana ke kube lokuhluphana phakathi kwabo le ndaba zabo zokuhluphana mayelana lama-demitation le ndaba zama-constituents. Kulusizi ukubana ke bathi thina singabe si-involved kwindaba zodlame thina sikhola ukubana abantu kufanele sikhampene lokusebenza ngokuthula njengabantu banye ke sikukhuluma ke sikwaziyo sikuphra tiza silenduba ehlangana lazo kubana ama program ethaya liswe endaweni ezijene sizave sile press conference yethu ke iviki iqalisa ke ubana sikhulume mayelana ke lo daba lwedlame lodlakela ehlangana labo kwenzena ama program njalo lokuyaliswa ke kokwenzwa kwama program kethu ngamapolice. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Gift Ostalo Sisiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Abalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze abamabandla ezombusazwe ukuthi balondoloze ukuthula phambilini kokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa lonyaka kulandela izehlakalo zodlakela eziqhamuke endaweni ezijiyeneyo zelizwe. lapho ibandla elibusayo leZANU-PF leliphikisayo leCitizens Coalition for Change kuthiwa bayalwa. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda oyingcwethi kwezombusazwe.
Ukuxwayisa sihlala sixwayisa ukuthi abantu kabathandane, abantu bananzelele ukuthi ukuchayana lokulimazana kubangwa ezombusazwe kakusincedi. Kodwa ke ngibonayo ukuthi sikhuluma labo sopolitiki abala abangalaleliyo, abangathembakaliyo, abanye bakhona bazenza abafundisi, babe bekhuluma amavesi kodwa beqeda lapho bathumele abalandeli babo ukuthi bayachaya abantu, kumbe bathumele abalandeli babo ukuthi benze engani bachayiwe. Kulolu dlakela oluba khona olwayabelungu lwamaqini ukuthi abantu bachayene, bese kusiba lodlakela olwenzelwa ukuthi kuthiwe kulodlakela into ezimbili ezijiyeneyo, bese kusiba lodlakela olokuthi abantu bahamba bayegolomba abanye ukwenzela ukuthi labana nxa sebebachaya sebe responda labana abanye abagolombiweyo, bona bese bethatha amavidiyo bahambise emazweni wonke balithumele khona apha emsakazweni bathi besichaywa besichaywa sichayiwe, kodwa ukuthi bona bachaywe benzeni babe bengasakukhuphi. Kube lodlakela okuthiwa kwenzakala udlakela, udlakela lwangikhona kudingakale kuswelakale ukuthi kuveke kuvele ukuhambe njani, kanti ludlakela olwenzakale ukuthi olwenziweyo ukuthi abantu umhlaba wonke ubone engazani kube lodlakela.
Singabona lolu ukhetho lungolukhululekileyo yini okokuthi impumela ayisoze ithandabuzwe ngumuntu, njengoba sibona ukuthi abesisisi bathi bayavinjelwa ukuqhuba imihlangano ngakho abakhankasi kuhle.
Ukhetho lolo uluvele soluhlelo aba yizigwenxa kusukusela ekuqaliseni. Ngithanda ukuthi ngazise umthwakazi ukuthi abantu bonke ukuthi lokho sikubonayo yikuqhubeka kokwegodlakela kumbe idrama esayaqala ngo-August 1 ngo-2018. Abantu be-MDC, hey MDC Alliance ngaleso sikhathi, khathesi siyatshintsha amabhatshi sila sithiwa i-CCC, bayakwazi ukuthi akwenzakali ukuthi banqobe ibandla leZANU-PF. Kodwa kumele baqhubeke bese sizikechi lezi, idrama lezi, ukwenzela ukuthi amazwe angaphandle ala yiwo abanika imali, abayiwo abawasebenzelayo, aqhubeke banika imali. So kabazimiselanga futhi bakwazi labo ukuthi abasoze banqobe iZANU-PF, ngoba iZANU-PF eZimbabwe nationalistic state ele okuthiwa ngobuba umnumzana uJonathan Moyo wathena kuthiwa yi-entrenched statecraft, ukuthi uhulumende ugxilile emakhaya ugxilile yonke indawo ohamba ubhoda khona ukuphefumula uhulumende. Ungafika emakhaya ngalezikotshweni eziboraneni uphefumula uhulumende, ngoba osobhuku babe khona phana bemele uhulumende, bemele iZANU-PF. Akufana nokuthi nxa kuzadlala i-Highlanders le-Dynamos kumbe i-Manchester United le-Arsenal lihle livele lisuke lihle lithi kuhle abantu bahle basuke bathi wena unompembe lowu akaqondanga kube lo msindo umdlalo ungakaqali. Ungabona abantu beseza njalo ngabantu abesaba umdlalo, abakwaziyo ukuthi umdlalo wakhona kasuze banqobe. Ngithanda ngicine ngelokuthi eZimbabwe vele into eyenza i-politics yethu ibe lodlakela ukuthi abantu ngake ngakhuluma ngiyaphinda, abantu benza i-politics ngezisu, bafuna ukuthi badle bonke futhi abeZANU-PF labe-CCC.
Lo ke ngumfundisi Angliston Sibanda oyingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elwela ilungelo loluntu, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Lamuhla kuhlelo lwethu lwendaba zokhetho sixoxa lomela isigaba sevungu enkabazwe umnumzana Omega Sibanda ongowebandla leZANU-PF othi kuthuli kulesi sigaba phambilini kokhetho. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Linjani lonke sizwe seZimbabwe. Mina ngikhuluma ngu-Honorable Omega Sibanda owevungu constituency. Hayi, ngapha kithi umuma muhle kakhulu sikhangela ama-election abuyayo. Abantu bayananzelela ukuthula, akula muntu ohluphana ohlukumeza omunye, akula muntu ohlukunyezwayo. Into zonke zihamba ngendlela enhle ehlelekileyo. Njengoba upresident wethu ubaba uMnangagwa esho ukuthi peace, unity and development. Abantu bakithi bale mfundiso bayakunakekela khona lokhu. And angikaboni lokhu embhoda, ngibhodile kakhulu kakhulu nge-constituency yonke. Ngihamba phela ngisenza inhlelo zami ze-development. Hayi, development inhle kakhulu abantu bathaba bakhululekile angahlangani lomuntu ongani lokuxokozela ngenxa yokhetho lobuyayo konke ngubonayo ukubambana kwabantu konke ngubonayo ukuthi abantu babambene bathabile kakhulu ukuthi kwenza uhlelo lokuba lama elections uDubo nje selukhangele ukuthi abantu abaningi kaba registanga ukuvota abalazithupha abalalitho kodwa ke ngiyathaba ukuthi uhulumende kaba umnangagwa selungisile njalo ukuthi baphenduke abantu bezeki labe birth certificate and ID registration abe registered bayeza so ngikhangela ukuthi konke lokhu kuzalungiswa kuzaqonda mina ngkwami kuyami constituency Vungu kakhulula muntu ohlukumezwa angaboni lutho njalo angiboni kuzaba khona ngoba abantu bevungu bayakwazi bakufuna ungakhohlwa ukuthi Vungu yiconstituency esezandleni zeZanu PF mina ngump weZanu PF njalo ke angiboni ukuthi kulomuntu ongahlukumezwa omunye lo muntu ongavotela omunye umuntu ongasiye president ubaba umnandako ngiboni ngani uthandekile lapha iZanu PF ithandekile njalo siyaphambili asikhangela ngemuva konke kuhle lapha kuhlelekile
ubona abe opposition banjani khona ngapho sizwa bekhala kwezinye izigaba besithi bayaliswa ukuthi bayenze imhlangano khona ngapho ke liyalibabone yini
lokho engikuzwayo okuchoyo ukuthi kule violence hatchi kitabula lutho gakula ufuna ukukampena bayangena bona ama opposition bangene bengu 5 10 20 hayi kabayaliswa umuntu bayakhambisa ke sibabone kodwa ayingalihlekana nje labantu thina sikuchoyo ukuthi thina sihamba le party yethu iZanu PF endlapho siyakhona siyawina ama election ngeke sluze la ukuthembisa khona lo uthembisa ivuka ukuthi upresident ubaba umnankagwa uyawina ama election no matter ukusenzakalani kungelanga nje lobudlongodlongo kukahle kuclean ngoba uyathandwa evunga constituents leZanu PF iyathandwa
allo ke ngumnumzana Omega Sibanda omela isigaba sevungu enkabazwe engwebandla leZanu PF ube khuluma ecingweni le studio 7 ekhona le evungu njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxele esikhulumeli sebandla lesCCC esigabeni seMathibeleland South umnumzana Ntando Ndlela yena othi ibandla labo lithwele nzima kulesisigaba ngenxa yamapolisa
umsakazi labalali bakaStudio 7 thina njengebandla leCCC lapha eMathibeleland South silokudana kakhulu ngesenzo samapolisa mhlawumbe ngithi ngesenzo seZanu PF ngoba lokhu kusegcekeni kuba akusiyo mapolisa kwenzayo kodwa isitha sethu esesabayo ukuthi abantu bahlangane bakhulumisane ngento yabo khulumisane ngamalungiselelo okwenza inguquko elizweni leZimbabwe kusemgcekeni kuba lokho kwenzakalayo kwasomthetho kuyikuganga nje kweza PF isebenzisa amapolice ngoba basimisa ukuthi senze imhlangano yethu kungela sizathu ngisho esibambekayo ngikhuluma kunje eBedbridge bawumisile umhlangano eMatopo bawumisile umhlangano eMzingano bawumisile umhlangano lalapha insiza kokugodlwayo bawumisile umhlangano webandla leCCC okuyinto embi kakhulu njalo etshengisa kuba umthetho uvele kawulandela elizweni leZimbabwe thina senze into efaneleyo sabhalela incwadi yamapolice sibazisa ngenjongo ukuba sifunde sihlangane njengebandla leCCC senze ama meetings ethu singathi ngama rally okuyinto edingwa ngumthetho wemob kodwa bona batshengisele kuba kabafuni senze into esemthethweni bafuna ukuthi mhlawumbe bangcindezele ibandla leli ngendlela zonke abangazenza kodwa lokhu thina njengebandla leCCC kusinika amandla kusinika intshukuntshu njalo kuyasitshengisa ukuba into esiyenzayo yiyo kanye ukufuze sibe siyenza ngalesi sikhathi iZanu siyethukile iZanu yesaba amagwala ayesaba iZanu PF sitatazela sinanzelela kuba umbuso usuyiphunyuka
manje kungaqhubeka lokho kunjalo lona ukhetho soluseduze lizathathanya thelo bani
lokho kwenzakalayo umsakaze kuvele kakusethusi yiyo kanye reaction ebesivele sikhange kunyamazana leyo uthiwa iZanu PF ukuba mayi sinanzelela kuba umbuso usuyiphunyuka izivele izatatazela yenze khona okevele sikwenza khathesi imhlangano le ayivalanga khona apha kuphela eMathibeleland South ivale indawo eziningi kakhulu mhlawumbe ezifika 60 ilizwe lonke lelijikelele leZimbabwe bavele bazama ngazonke indlela ukuba abantu bangahlangani babonisane ngendlela okufuze bayenze ukuba bathathe inguquko elizweni leZimbabwe thina njengebandla lolu daba sesiluthethe sesiludaba esilwenza lube mqoka kakhulu esesikhulumisana ngalo kungenzakala amapolisa siwase edale lomthetho ekhothi ukuze iyecazulula lolu daba ibafose ukuba benze umsebenzi umsebenzi wabo ngendlela okufanele bayenze ngayo ngendlela isekelo sombuso esibadinga ukuthi benze ngayo so ziningi indlela singazithatha kumbe indlela esizazithatha ngensuku ezizayo njengebandla kodwa okuhle mhlawumbe uqhakathekile ukufuze ngikusho ukuba akulanto ezamisa ukuba abantu bahlangane bakhulumisane ngohlelo lwenguquko kumbe ngamapolisa kumbe izanpf abantu bezimbabwe sokufika esikhatini sokuba babuthane bahlale phansi babonisane ukuba benza njani ngikusasa yelizwe lezimbabwe ngoba konke lokhu kungumlando wethu akulanto ezasimisa thina njengebandla le-CCC kumbe mhlawumbe ngithi thina njengabantwana bezimbabwe yiso lesisikhathi sesisithatha ukuba siguqule ilizwe lethu leli senze ikusasa engcono eyami leyakho laye wonke umuntu umntwana wezimbabwe
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eMathebeleland South Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi owake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Christopher Moshowe obhubhe izolo ngemva kokugula kwesikhathi eside uzabekwa emathuneni e-National Heroes Acre eHarare. Leli phephandaba lithi ilanga lokubekwa kwakhe lizaziswa ngokuya kwesikhathi. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi kulesiphathamandla se-ZANU PF lamapolisa amabili abotshwe ngemva kokuhamba echaya abantu e-Hope Fountain. Abantu laba babikwa beveze ukuba bathunywe ukwenza lokhu iziphathamandla zebandla le-ZANU PF ezivalisa umgcinisihlalo umnumzana Jabulani Sibanda. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngiyakuthukulibulisa lonke balandeli labalaleli bemsakazo weStudio 7. Okhulumayo nguThulani Ndlovu senkayi wosikhobokhobo. Ngithanda ukuthi ngiphikise iZANU PF okhulumayo uqala ngayo uMnangagwa ngiyobala ngiphikisa konke lokhu akushiloyo akunabantu inkulungwane ezinkulungwane ezisuke kumabandla aphikisa zisiyangena kuZANU PF akekho vele umuntu ongavuma ukuthi akhishwe eKenani ehanjiswa eGibhithe iwamanga njalo uhlazathe tshoko lawo even uJoseph Chuma kobulawayo umqambi wamanga nje mele into angayazi lokhu kungeke kuze kwafa kwenzakala la ngabantu nje abathethwe kubomdoko Mount Darwin kubo UMP uzumba marambo kufunga baqokiswa nje ama uniform babiswa kwathiwa ngabantu abasuka emabandleni aphisa bezama ukuvala abantu ingqondo cha ayikho leyo ayenzakala ngisho ndiphinde igama lami lisenkaya kondona usikhobokhobo nguThulani Ndlovu ngiyabonga
salibingeli lemsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi elisiphathela wona siyadumala kakhulu ubona abantu bezano bekade baliphatha lelizwe kodwa bengaboni ukuthi bahlulekile namanje basayiqhenya ngokuthenga abantu bilabangane babo bebabize emahoteleni bezothi baphuma kuma opposition sebezojoyina iZANU ngubani umuntu emhlabeni ongazojoyina iZANU manje ejoyinele ukwenzana but umuntu uyabe ethengwe ngemali ayikho phela into yeZANU engathi nje nawe ungathi ungweZANU ukuthi uyiqhenya ngayo abantu bezano uma bengaba lamahloni ngento yabo bathathe ilizwe ku since 1980 kuSmith yonke into ihlangene namanje bheka namhlanje ilizwe lelo linjani inoma yena umnanga kwelithatha kumgaba uzwenza kangcono wehlulekile dizimali sokuwest than khona okade kuyikhona ingane sezibhemi i-truck ingane seziyigebenga siziphatha ocelemba ingane sezingama prostitute so i-future yalezo ngane zalelo lizwe ikuphi nge-government yabo yeZANU PF noma laba laba bezikhulumeli zeZANU nje nabe khuluma uJoseph Shuma kumele ngabe sibe namahloni lapho ngoba bakhuluma nje beswele umuntu ongababuza imibuzo ukuthi since 1980 yiphi into ebambekayo eliyikhandile kuleli lizwe ngaba kukho umuntu obhemi i-truck lapho kodwa silusizi ngayo into yeZANU le ukuthi bathona bebhizi ngento ezingathi shu siyabonga
bantu bakithi linjani ngezindawo siyabona lolucuko lenzakala elizweni lakithi kodwa ngiqiniso vele abantu nje bengajoni bejikajika besiyalinala iZANU PF yekwenza lokhu ngoba kwakuqala abantu bayakwazi elizwe ukuthi abantu babulawa iZANU PF abantu bathunjwa izano phepha abantu babojwa izano phepha ububi bonke lokhu umnanga kwasho umuntu ongakusilizwe kahle khohlakele too much lo muntu lo ilizwe lisedakeni manje ngenxa yakhe ngokusela ilizwe libe kusela leliya ende kabafuna ukukhuzwa kabafuna ukuboniswa mawa bakhuza bakufaka ejele mawa bakhuza bayakubulala mawa bakhuza bayakubopha ilizwe libe izano phepha leliya abantu abavele bakhohlakele too much lapha ende ba greed asazi imali abangayishuthi ukuthi bazayelele esihlaleni ukuze kube nini imali kabayishuthi kunini batshontshe kunini babulala abantu kumanje buku ukuthi bayenza leli zulu yibo abahlukumeza abantu yibo ababulala abantu yibo abathumba abantu akulo umuntu ongayenza into elihlazo njengezabo phepha akulo umuntu onga konke abantu bonke abakubonayo konke lokusenzakala ama political parties ngobulawa abantu abantu bephula izandla abantu bebotshwa yizano phepha fuka manje ukuthi isebenza kanjani amapolice amapolice alalambile ungacaba ngithi ngumuntu ogulayo kungumuntu ophilile uright kuyindlala ebabulala amapolice la ngokuhlupheka uyahlupheka amapolice akithi yikubona tshontsha kubulele besenza ububi bonke lamapolice la indlala udubu amapolice wethu
siyabonga studio 7 njani lonke mthokazi omuhle siyabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona okukhuluma ngodawo 263 ngilapha eGoli hayi sabezo abantu basola ubaba lo owe-St Paul obathi khona ubingelela abantu bakubo angicabanga ukuthi lo muntu okathuki muntu into ayenzayo akula nto e-wrong lapho umuntu uma ebingelela abantu bakubo engathandi ukukhuluma ngepolitiki lelo lapho angiboni ukuthi ulicala lokhu ngoba asisizwanga ngoba abaphathi be-Studio 7 noma abasakazi bethi ku-wrong lokhu sozamana nokuthi kiliyekele abantu kilihloni pabanye abantu ningavuka ukuthela abantu umthetho ngoba asomsakazi weza nemthetho 7 yamukela bonke abantu abantu le kusitutu kuloku kuzbc le entweni zezano uma silifukelwe umkhuba wezano lapha asisebenzi umkhuba wezano onke umuntu ukhululekile ukuthi ayenze into ayifunayo ngavuka sihluku kusihlolela ngilani sihlolela ukuthi usithwalise nzima abantu umkhuba wezano le kuzbc leliye zinto zezano le lekuzosiqinela lapha
Studio 7 Studio 7 salibonani salibonani bantu bakithi ninjani hayi nathi nasiyaphila mpela siyaphila naliphila kahle lonke ngiyaqhamuka ngamabizo ngithi lonke nje bantu abahle abasithathela iphindaba ezimnandi liphila njani hayi naliphila kuhle siyabonga kakhulu siyalithandazisa ukuthi umlimo ebelani lime lempilo enhle emhle sibili ebongekayo lonke hayi mina yolibingelelayo lapha emikhumalo ngiyalibingelela kakhulu kakhulu hayi bethi ngimbonisa kumbono lapha mana hayi abantu laba bethu abe-Triple C bangazuzibuhlu bengeza ubuhlungu abatshaye nje betshaye bezithulele betshayele phansi njengomuntu ombe umlindi ekuhambe phansi egebha ngaphansi kwezindlu zabantu kodwa ephuthethe ngale phambili bayenze kanjalo ngoba bangabefakaza besithini bayabahlupha ngoba babona ukuthi into umbuso manje abanye uyanyamalala emehlweni abo uyanyamalala hayi ojoseph shumayeli bangabi nendaba labo labo abafowethu bangabi nendaba labo labo ogqawuli lapho bazobuya kithi ku-Triple C uzazwa sebeqalisa futhi bethi umlanga wayengalunganga hayi into abayijayeleyo leyo sibajayele benjalo hayi ithi hayi umlimo ukhona sizohlangana hayi siyobonga ngiyangithi ngime ninjalo ngingabi mude kakhulu ngibongile ngingathabanxa lingambaleli kodweyami bantu bakithi inkomo jonga ngingathaba kakhulu danki
yebo ke Studio 7 ukhuluma ngubarnabas njalo bakithi ngemva kwesikhathi eside singatholani inkulumo yethu inye bakithi inkulumo yethu inye siyafisa ukuthi abalaleli bethu bonke be-Studio 7 khumbuzane ngendaba yevoti ivoti ilungelo lomuntu ivoti ilungelo lakho ngiyaqhuqhuzela njalo ngiyakhuthaza abantu abangaphandle kwamazwi ukuthi-ke abahambe bayovota ekhaya silungise izinto akula muntu ozosilungisela ngaphandle kokuthi silungise ilizwe lethu elidabukileyo kangaka ngakho-ke ngiyaqhuqhuzela ngiyafisa njalo ukuthi-ke kuba abantu bayangami bengena elithizweni zethu ukuthi sifike izikhathi zokhetho siyengena eringini nathi singalibali bakithi ukuthi-ke umfana omncane kangene esihlalweni kangene uchamisa kangene abangene ama-MPs ethu abangene ama-councillors ethu ama-senators bonke kabangene kube yi-chain abangene asihambeni siyovota bakithi asihambeni siyovota
lawo-ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 0800 2024650318. Kwezemelika izolo bekulilanga elikhulu kuZulu weMelika ngoba bekulomdlalo wenguqu wenkezo yeSuper Bowl odlalwa kanye ngomnyaka. Iqembu leKansas City Chiefs linqobele Philadelphia Eagles nge-38-35. Ngelanga kudlalwa lomdlalo kuyajajulwa imuli labangane behlangane bebukela umdlalo lo kumabona kude kunathwa njengathi lilanga leKhisimusi. Siqoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi uze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Kuhle wasebenzisa lonibala emesithi nizalisebenzisa elokuthi njengeKhisimusi. I-Super Bowl yiKhisimusi after iKhisimusi. Lilanga elikhulu kakhulu, le economy yakhona ingangeKhisimusi. Kuyadliwa impiko lapha ama-chicken wings lokunathwa vele sokuqaliswa kuseni emini sekuphekwe wonke umuntu ubephethe ende kutshone kubukelwe and abantu ba kholisa kakhulu lokubona ama-commercial, ama-Super Bowl commercial, ngoba lama-company ahlezi ama-special commercials uthiwe lobonile lena libonile and lawo futhi a-rate the following week kuthiwa the best Super Bowl commercial and futhi le halftime show is probably one of the most sought after things, izinto ezikhangelelwayo ukuthi mbani yabechaya ku-Super Bowl this year. So uRihanna babe bemphethe nje, so ukuzithwala kwakhe umukhanyana uzithwele konke nje. I-Super Bowl lilanga eliyinkala kakhulu sibili ukuthi linjengeKhisimusi after iKhisimusi lapha kwelemi.
Ungasitshela ukuthi kulomahluko omkhulu na emdlalweni lo lalowo esiwujayeleyo owekhaya owenguqu?
Ukuze ubone ngapha phela amathimu karelegethwa njengekhaya, ngapha iteam ebengunumber last ebuyokugcineni yiyo ethatha the best players from a college the following year ukuthi layo iqine. So kunje nje kuma conference omabili AFC le NFC, i-champion ngapha ku American Football Conference iyadlala le champion ku National Football Conference. So ingcwele lapho iyo i-Super Bowl champ leli lilanga sibili namhla, nothi thina kuphela e-America but i-World Cup ye-football njengoba vele amathimu wonke aqinileyo awe-American engapha.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika.
You must hustle if you want your. You no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Cause my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Standing on my grind.
ingoma ka Ira Star ethiwa yona Rush sichayela ke bonke abasemathandweni ngelanga lalamhlanje ele Valentine's Day. Sisithi Happy Valentine kubo bonke abasemathandweni. Sichiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu liya lienelisa ukuzizwa ku www.voaindebele.com. Masihlanganeni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.